sesiqalile ukuthola imkhiko lapha nalapha ilizona lonke nje. Kodwa ethi kunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 millimeters. Lokhu lo mdakalo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu, sivule imfolo yokuhlanyela. Ukuze asincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zisebuzizimele khathesi sokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 millimeters phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathola izulu elingaba yi-30 millimeters ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela. Kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Asimeni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similile.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingazikhuthaza sikhangela umumo lo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku 11 December 11 Mpalakazi isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama 100 kusiya kuma 110-15 days. Ngakho kusho ukuthi nxa kungumumbu akube zinhlanyelo lezi eziphangisayo afithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labonyawuthi sikhangele njalo ukuthi siceda inhlanyelo ezinjeyabo okhashana omashiya ezikulakho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthwe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwanje izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufuhle sokudinga ukuthi singafaki amaqandeto engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshiswe ilanga.